kala ngayo ayikho ma endodwe boni jono kala ngayo ayikho ma endodwe boni jono kala ngayo ayikho ma endodwe boni jono kala ngayo ayikho ma abadala emandulo bebafundisa njalo ukuthi ndikhonga ngoba kukhonga okukhulu ngesinye isikhathi kukhonga okuncane kodwa kulezi ntsuku abafethu bakhala njalo banokukhala nangente ngathi kube bayabonga ngoba khona baswela bekhala nje bakhaluka isikhathi sezinto zasemhlabeni endodwe eboni njono khala ngayo ayikho ma endodwe eboni njono khala ngayo ayikho ma ayikho ayikho yonka ayikho 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 yonka ayikho ayikho abadala emandulo bebafundisa njalo ukuthi ndibonga ngoba kubonga okukhulu ngesinye isikhathi kubonga okuncane kodwa kulezi ntsuku abafethu bakhala njalo banokukhala nangento engathi shu kube bayabonga ngoba bona baswela bekhala nje bakhaluka isikhathi sezinto zasemhlabeni.